Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami othandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Gibbe uMandlovu owazakala ngokuthi nguKonyithi engumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe.
Hayi, kukhuluma iqiniso sikulukuthi impilo yabesifazana ibilukhuni kakhulu kuye. Imizwe eminingi vele iba njengabomama. Imnotho yelizwe lalo vele usezandleni zabomama nxa ikhuluma iqiniso. Bekudonswa ngesarisi ngesitho. Kwenzakalani ngemva kokufa kukaDanki Hayi. Owayevele efanele athathe leso sikhundla kwakunguThokozani Khuphe nxa kulandela iconstitution yethu. Ongumunye othathe lousikhundla. Basenabona amadoda wodemangalelana ngebanga leso sikhundla. Bakhathesi kunje. Singavele kube lolutho. Ye uThokozani. Singaba belutho. Ye uMakhuphe liyambona. For example, khathesi angithi kulale ilokhuza inhlanganiso eyabunjwayo.
I-Pollard.
Ibizwe lakhe yilo eliphumayo. Kodwa ayisuye yedwa wajoyina leyo Pollard. Njalo kayisuye yedwa okhomunikhetha nabantu bezana. Ngoba kunje khonapha yena uthamisa ngayo waye engongcwaba ulokhuza umgabe. Umgabe kakula muntu ongamaziyo i-cruelity yakhe ayenzayo. Yena uthandelayo ngokwakhe wahamba mhlana kugcotshwa umnangakho. Wahamba wayambamba izandla waba khona ngale naye e-National Stadium. Akula muntu wakho wathi kuwrong. Kodwa uThokozani khathesi ungene kuphola zimaye kuhlatshelwa awu ingoma engapheli imbongi yangona ngayiphinde. Uma WhatsApp group khona nguThokozani kokuphela, nguThokozani kokuphela. Base besithi bona kupolitics akuna permanent friend, akuna permanent enemy. Kati yena nguyona ama-permanent friend lama-permanent enemies kupolitics amadoda enganawo.
Siyasibone njalo lakhonapho kubo-social media labanye bechothozwa abakuPollard. Kodwa lina libona ingani yinhlanganiso enganceda yini yenza impilo yabomama ibe ngcono labantu bonke nje eZimbabwe?
Hayi, abachothozwa kufanana nokukaThokozani. OkukaThokozani kuhle kube kubhale nge-red pen. Yitho nesibhedlela ungabona i-temperature yakho sibhala nge-red pen ukuthi kuyabe kudenja. Into yonke kodwa iyazanywa. Kubonakala ukuthi zehlule. Angithi laye khathesi umunye umgalo sasikhabele ukuthi kati yena uyale nalo ukuhlala nabantu. Nangu-ke yena umnankagwa sevumile khona lokho. Sekuvuvi njalo. Abantu badingani kumnankagwa bayathengisa njengoba ngisitho mnankagwa lokho emphinde. Ye uThokozani amagqwetha e-MDC iwavunyelwayo ukuthi akhulume nabantu bezana. Abantu abafazi kabavunyelwe. Inipolasi ngokubona kwami mina ngeke ngaya-athenda umhlangano wakho nakawani. Njengoba khathesi kuthiwa kuza kwenziwa ama-thematic groups abomama. Mina ngiyakushisa sibili ukuthi ngiye athenda kabili kathathu nami ngizibonile ngizizele ukuthi sinayo sibeke into ngaphansi ukuthi hayi sokwethule into beyiyethule ngathi siyibonile ukuthi iyethule otherwise engxenye kuzabangcono. Kolabo laba abathi bona bangakulungisa akuna muntu okwaziyo ukuthi angakulungisa. Mina ngithanda ukukhuluma iqiniso kuyele nzima ispecial njengabomama. Omputho kabathengwa babuthe esitolo phandle kumbe ngama-agenti ezitolo. Nxa uyifice esitolo iyabikukizela enye imali ongayaziyo. Shukela ithengiswa phandle, mafutha athengiswa phandle. Kuhamba kunje ukuthi umama nguye obona konke khonokho ukuthi kukhona endlini. Kodwa-ke ithi joge lakhona elitshelwe ngumuntu ongumama, hhayi ngiyakutshela lizima, ngiwuthela intaba le ntaba ingumfana. Amagethi kangikhuluma intombi, indizi yathathwa ekuseni uvuke kule busuku. Uthi uphekela abantwana baye esikolo amagesi sehambile akula magesi. Amagesi abuya ngo-12 lilele. Kumele uvuke ke busuku khathesi ngo-12 upheke uphekele abantwana ngo-12 ebusuku. Inkuni yathi yatheuzeyakuya enkunini laba abathengisa inkuni bayabotshwa. Bayabotshwa ngokuthiwa akula mvumo futhi asisakwazi nokuthi kwenziweni ukuze abantu baphile. Akula manzi kumele liyefola ezibhoraneni liyetshayana khona lefeli bangamanzi ezibhoraneni. Akunjeli ukuthi konke khonokho into egadathwe ngukamama. Ubaba uyabe ezibalele endlini angakwazi ukuthi abantwana badlile yeke ekutshele naye ukuthi lambi.
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Dorothy Debbie uMandlovu, yena owazakala ngokuthi uGonyeti, ungumgcinisihlalo webandla le-NDCC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uThandekile Mhlanga, ngise Washington DC.